ingaba ngoze khona ebandleni MDCT ngodaba lokuthi ngubani osethethe isikhundla sikamuyi umnumzana Morgan Tsvangirai phakathi kwamnumzana Nelson Chamisa lonkosazana Thokozani Kgubhe isichaphakele kumalunga lenkokheli zaleli bandla kwele South Africa. Ukucwayisisa okwenziwe e-Studio 7 kuveza ukuthi phakathi kwenkokheli zaleli bandla kwele South Africa sekulokudonselana okukhulu phakathi kwalabo abasekela icele likankosazana Kgubhe labasekela elikamnumzana Chamisa. Umbiko othole e-Studio 7 waqinisekiswa yilabo abangathandanga ukuvezwa ngoba bengelalungelo lokukhulumela leli bandla. Ukhombisa ukuthi inkokheli zaleli bandla sezivumelene ukususa esikhundleni okwesikhatshana umgcinisihlalo we-MDCT kwele South Africa umnumzana Chief Ndlovu lelunga le-National Executive Committee umnumzana Khalipani Pugeni ngenxa yokuthi basekela unkosazana Kgubhe. Kodwa-ke umnumzana Pugeni utshela i-Studio 7 ukuthi imizamo yokumisa okwesikhatshana yisenzo samandlwane esenziwa yilabo abaswele okokwenza ngoba yena lilungele idala laleli bandla.
Umbuzo wakho ngaphendula kanje ngithi hayi angikho suspended, akulanto enjalo. Ngabantu nje abathabe kakhulu nje abafuna ukukhuluma into yabo kodwa hayi ayikho nje into enjalo.
Enkulumeni ake yayiqhuba le Studio 7 ngenyanga ephelileyo, umnumzana Pugeni wakubeka kwacaca ukuthi ngokomthetho wesisekelo sebandla lakhe unkosazana Thokozani Kgubhe nguye okufanele athathe isihlalo sokukhokhela leli bandla, hathi umnumzana Chamisa. I-Studio 7 ikhulume lobona ngokuqhutshwa kwenhlelo zebandla le-MDCT kwele-South Africa umnumzana Thorsten Ndlovu, yena ongathandanga ukuphawula ngokuthi ababili laba sekuvunyelwene yini ukuthi bamiswe okwasikhatshana kumbe hathi. Loba kunjalo umnumzana Ndlovu uvumile ukuthi kukhona ukudonselana kodwa wathi bona njengeviyo laleli bandla kwele-South Africa basekela umnumzana Chamisa.
Yebo, liqiniso ukuthi kulabanye bethu abathanda ukungahambisani lathi le-MDCT, lemigomo le-MDCT, bayakhuluma kumaphephandaba, bayakhuluma nje kumedia. Asikho isidingo sokuthi baze bakwenza umsindo, baze bayenze okunye okungathi bafuna ukuba lodlakela.
Ukudabuka phakathi kwenkokheli zaleli bandla okukhanya qhubekela phambili sekulethe kudana kumalunga leli bandla labantukazana abebefake ithemba labo lombuso okhululekileyo ebandleni le-MDCT. Isizalwane seZimbabwe unkosazana noMathemba Ndlovu uthi kuyadanisa ukuthi inkokheli ze-MDCT azikuboni ukuthi ngenxa yothando lwezikhundla sebegcithe ithemba leminyaka ngemva kokuthi bebaningi ababulawayo, batshiselwa imizi, abanye basala bezigoga ngenxa yokusekela imizamo yaleli bandla yokuletha inguquko eZimbabwe.
Mina into engiyibona isenzakala kwe-MDC bithini uChamisa noKgubhe angiyiboni ukuthi iyasebenza. UChamisa bekumele ayekele uKgubhe athathe izintambo njengoba kade engu-vice wakuqala. Lokho sokusenzeka thina asikwazi ukuthi uhamba njani and asikubone ukuthi kuyinto enhle. Sesibona ngathi umuntu ezela kwabantu besifazane kupolitics.
Abaningi-ke bathi kusobala ukuthi isiphetho sokudoniselana kwamnumzana Chamisa lonkosazana Kgubhe siyaphetha leli bandla selidabukene phakathi ngokusemthethweni, okuyinto abathi izahliphawula obala ukuthi iphupho le-MDCT lokubusa ilizwe selihle achabalala. Kodwa-ke abanye bathi kabalahle imbeleko ngokufelwa njengoba iZANU-PF layo kukhanya izabe sidabukene phakathi laphakathi ngesikhathi kuyiwa ekhethweni. Melestudio 7, Johannesburg, South Africa, Ngingu Benedict Nhlapo.